soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Ngani chona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe ezwekazi leAfrika lele China awe Forum on China Africa Cooperation.
Iqiniso kakhulu leli nangento lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukufuna meva. So thina singameva esikhangeleyo esingamehlo kazulu.
Amalunga edalela ephalamende awebandla eliphikisayo le-MDCT bathi bazoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane edale.
Idorobho lakoBulawayo njengedorobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni lezakhiwo njenge-City of Grounds, i-Wishing Well, i-Memorial Plaque.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe oyehlanganani sanganayi World Tourism Expo uqale koBulawayo enkundleni eyeZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ngameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi leAfrika lele China owe Forum on China Africa Cooperation. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumhlangano ongenwe yinkokheli yamazwe aweAfrika ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele China lamazwe awezwekazi labensundu. Ekupheleni kwalomhlangano, ele China lithembise ukubeka iceleni amabhiliyoni angaba ngamachumi ayisithupha amadola yokukweledisa amazwe aweAfrika. Enye yale imali ibikwa izasetshenziswa ngamazwe aweAfrika ukuhlawulela izikwelede zawo emazweni athuthukileyo. Kusukela ngomnyaka 2000 kusiyafika u-2017, ele China bese liphe amazwe aweAfrika uncedo lwemali efika amabhiliyoni alikhulu lamachumi amane amadola. Limali ibikwa isetshenziswe ukwakha izakhiwo kanye lokuthuthukisa umnotho walamazwe. Umnangagwa ubikwa eye kwele China elequla labantu abaningi abagoqela ababe ngabaphathi intambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe labaphathi intambo ele cabinet yiloba yiliphi ilanga, njengoba amalunga edale lephalamende esefungiswe ukuqala umsebenzi. Akukabi sobala ukuthi iZimbabwe yona izozuza malini evela kwele China phakathi kwamabhiliyoni angamachumi ayisithupha athenjiswe amazwe awezwekazi leAfrika nguhulumende kamongameli Xi Jinping. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga edale lephalamende awebandla ele-MDCT athi azoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane, ukubalisa ukulungisa imithetho, ukuhlaba ilihlo kundlela uhulumende asebenza ngayo, asebenzisa ngayo imali, okumele uZulu owabe wabakhethayo ngemfanelo kulondoloza isisekelo sombuso lapho kusenziwa okuphambana laso okuningi asuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Amalunga awedale lePhalamende athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangene edale lePhalamende ngendlela yeproportional representation phansi komanyano weMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Ngiqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuthula mefa. So thina singameva esikhangele esingamehlo kazulu, so labo bayakwazi ukuthi hayi lanxa bezazihlala izihlalo zonezo, but babebeke beqa ngameva esibafakile kumele abahlabe.
UMakhumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edale lePhalamende yikumela uZulu, kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona ukuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli wePhalamende yikungcwaba, ubhadala ama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, kube nemithi ezikolo, kube lamabhuku lamadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene esibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuwukuthi bale msebenzi. So sikhuluma kunje nje uhulumende lo usehlulekile ukudinga abantu umsebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli bePhalamende kumele bathathe bakubona phandle lokhu bakungenise ePhalamende, singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi bandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla leZANU PF uMnumzana Fortune Chasi uthi idale lePhalamende lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Kunama-ministers othi lahale engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyaba ngcono. Nxa kungehlula khonokho kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibani bani oyehluleka ukwenza umsebenzi, khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona elesiphuza leso alaso.
Kodwa ucubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe uMnumzana Jenesani Ntungagwa uthi leli dala lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abeZANU PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho lanxa kungekuhle, kodwa bethatha ngokuthi ngabe bandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asilakho lokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi anje ngesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozasihlonipha, abe lokho engowethu. Kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabi lo muntu osebenzayo. Ukusebenza kwabu-MP phela kumbeni kwabu-minister sokuya ngalo lalo. Omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ofisini ngo-3 ekuseni ngehola lesithathu, omunye uzawutshela ukuthi mina isikhathi sami sinje. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza, sisebenzela isizwe. Lathi sikhangele ukuthi wenzeni.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edale lePhalamende engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akulapho esingathi iforum ekuthi right lina ngama-MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting. So manje izinhloni zokufundisa ngokuthathela khonapho ekukhekeleza ukuthi hhayi bantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje lakanje lakanje lakanje.
Abebandla leZANU PF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu, 2/3 majority, kusitsho ukuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa yindlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye-whipping system. Kota beba ndaili pigisa yule MTC yeli kokelo angunumza na Nelson Chamisa. Bati agungege kwenza gala loko. Mwabazo kwenza haba kukala nye sika chiseta lele sikombisa 7th Parliament. Lapo wakulo hulumende womanyano. Lapo wakala haba meli bavota nsita kona. Nye sika tiretinga umlauli weta lele Parliamente.
Yebo, mtswaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthazwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe oehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kobulawayo enkundleni eZimbabwe International Trade Fair. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Umbukiso lo uvulwe ngumsekeli kaMongameli uConstantino Chiwenga njalo ukhangelele ukuphela ngomgqibelo lapho ozavulelwa khona uZulu. Amakhampani edlula amakhulu amathathu 325 ayabukisa imisebenzi yawo lonyaka. Kuthi angamachumi ayisithupha lasithupha 77 asuka phandle kweZimbabwe. Kwele South Africa kuze amakhampani alithumi lane kunye lalaba abathi ngama international buyers abayithoba munwe munye. Osomabhizimusi ababukisayo bayajabula ngebhizimusi abalithole lamhlanje. Ikhansili yedolobho lakobulawayo iyabukisa imvelo yedolobho okuchazwa isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu.
Idolobho lakobulawayo njengedolobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni lezakhiwo njengecity hall grounds, i-wishing well, i-memorial plaque, kuphinde futhi kube le-memorial cenotaph laphana uJoshua Mqabuko Nkomo, ingadi lana eduzane le-post, sibe le-hanging tree, Zibika's art and craft, esikutshengisayo ukuthi khona i-tourism yethu ibumbelela abantu ngoba abantu bayenza kube le-experience of a place. Kodwa lapho sitshengisa njalo ukuthi kulama partnerships esiwayenza njengedorobho, ama partnerships okuthi sibumbe i-tourism sector yakobulawayo.
Unkosikazi Sukoluhle Nkomo owemathilinda lodge uthi ukhangelele ibhizimusi loba nje liphansi lamhlanje.
Umbukiso so far uhamba kahle although namhla ibhizinisi ikhanya ilow, I think ngenxa yokuthi ilanga lokuqala, njalo sikhangelela ukuthi at least nxa ama-buyers especially ama-international buyers esiba khona kube le more business volatile.
Umnumzana Zondani Phiri omunye wababukisa umsebenzi wezandla kwezokubumba uthi ngokwakuqala ukungena kulo umbukiso.
Lapha thina sibukisa kahle kahle si-ceramic company. Yes, sibukisa ama-products ethu esiwayenza imiganu, lama-cups, lama-vases, lama-candy stands, lokunye okuningi. Engingakusho ukuthi ngokwakuqala ukuthi sibe lapha thina kuSanganai. So it is the most, of course, in the first day, kuyabungantwa kulo, but thina nge-experience esesi-experienced, sesingani kunganeno.
Abesigaba seMpumalanga eSouth Africa bayabukisa imvelo yabo. Umnumzana Nkululeko Ndlovu uthi konke kuhamba kahle njalo abaqali ukuzobukisa.
Okay, I know event right ma movement ikhona abantu bayaza bayabuza about ama products which is offering shayo. So
ngasho nje ukuthi ya izakahle sijabule for the first day asiqalo ukuza la sisebenza before.
Umbukiso wehlanganani sanganayo walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Africa's Premier Business Exchange, uqhutshwa inkampani kahulumende eZimbabwe Tourism Authority ngaphansi kogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho ke lamhlanje ke selethulela kona uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama, sikhangela ke okwenza okuzakwenziwa ngamalunga edale lephalamende awesifazane afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane, umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba uzahlolisisa imbangela yokubaleka kwabantu abangamakholwa esiRohingya e-Muslims besuka kwele Myanmar ngobuningi besiya kwamakhelwane kwele Bangladesh ukuyadinga ubuphepheli. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthembise amazwe awezekazi le-Afrika ukuthi uzowaxolela ukuba engabuyiseli izikwelede. Kodwa lesi sithembiso siza lezibopho zokuthi lawo mazwe axolelwe izikwelede kodwa ahle aphiwe ezinye izikwelede ezilomthelo ophansi ngele China. Ekuqhubekeni kokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, abalwa impi yenkululeko bathi kukhanya kulesandla sabaphikisana lohulumende abafuna ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende kamongameli Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamawovethi umnumzana Douglas Mahia uthi iziphathamandla zamankampani yizo ezisebenzelana lezitha zikahulumende ukuze kube lokungahlalisani elizweni okubangelwa ikukhwela kwentengo ezitolo mahlayana. Kusukela ngenyanga edluleyo intengo yempahla ezitolo ibikhwela mahlayana mihla ngemihla, kwathi kuyona le iviki isiqubu intengo eqanise ngaso iphindwe kabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Simanda oyibandla le-MDCT endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mangikhangela mina kulokunye okwenzakalayo engingathi mina kulokuyisabhotaji nje okuthize okusabhotaje inhlelo zethu zikahulumende, okokuthi abantu omunye lomunye sezenzele okwakhe amaprize eyiwaya lemali emgwaqweni lapha into ezinjengalezo. Mbona ngani umumo lo uzanormalize nje ngokuthi uhulumende eqalise ukusebenza laye efaka unyawo esenza khonokho akuthembisileyo ukuthi uzakwenza? Ngileqinisa inguquko izaba khona ngemva kwesikhathi esifitshane esilandelayo, inguquko izaba khona.
Mnumzana Sibanda uthini, wena uyavumelana laye yini ubaba uGawule uthi hayi kuyalunga kathesi maduze nje kathesi?
Ubaba uGawule ukhuluma nje njengendoda esekela izanu PF engaboni lutho olubi olwenzakala kuzanu PF, okwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela ezikhwela ngayo kayisikho ukuthi ngoba kakula ma-cabinet minister, ngoba sonke siyakwazi ukuthi ama-cabinet minister wona lawana akade vele khona noma emthethweni bekungamelanga ukuthi babe belokhu bekhona, sibabona bephuma nsuku zonke kumabonakude bezithi unguminister walokhu, unguminister walokhu, unguminister walokhu. Ngakho-ke ukutshintsha ama-faces angakwenza uMnangagwa kakusoze kwenze ukuthi umkhonomi ube kuhle. Okuyikho okwenza ukuthi umkhonomi lo ube ngendlela omi ngayo, ngingathi nje ngakupha isisekelo yezinto mhlawumbe kumbe ezimpilo kumbe ezintathu. Okwakuqala uhulumende wezano akakwazi ukuphatha kuhle umnotho welizwe. Ungakhangela ukuthi khona i-budget deficit, imali ayisebenzise uhulumende umnyaka lenjolo nje wona lo wodwa ayisebenzileyo ukwedlula imali ekubudget, isisenza ukuthi khona i-deficit yakhona ibe unsustainable. I-election yethu yama-results akhona abe-disputed because abe-disputed ke kakusela confidence ngaphakathina kwe-market.
Ngubambe kancane nje, kodwa siphe ithuba uMnumzana Gawule aphendule la uzaphenduka, kodwa sizaba sisithika ngapha langapha.
Alright.
Uba uSwanda into ayikhulumayo umfowethu yinto i-politics ze-MDC alliance. Ngoba uba uBithi uthe ekhuluma wathi yena i-economy yeZimbabwe kwemakhiya aphethwe nguChamisa. Ngakubona ukuthi ngezinye indlela eziyizinto zakhona ngezenziwa ngabomo okuthi bathi bona baphethe amakhiya yena lawo. Engikuthanda ukuthi kuyikutsho ukuthi kuliqiniso ukuthi imali igcwele estridini lapha into ezifuna izimanage kuhle ngendlela eqondileyo. Ngiyakuvuma lokho. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi konke khona okusenziwa khona into ezibonakele emuva vale sokumele zilungiswe uhulumende ngalo omutsha. Njengoba sikhuluma kathesi ukuthi uhulumende omutsha imali igcwele ezitridini, abantu bayenza intando yabo ngemali ezitridini, abantu bathenga imali emgwaqweni besebenza amabhondi notana laba akhiphayo bayahaza indawo yonke. Ngokunjalo ngicela ukuthi sizwisise ukuthi umumona lowo umumo owenziwa ngabomo, omunye wangikhona engiwutsho ukuthi some people abanye basebe ngama-supporters abazama ukuthi besupporte nje umkhonomi wethu weZimbabwe ukuthi into zingahambi kuhle. Kodwa ayisiyohawulelo ngivika ngalo. Kodwa umsebenzi omkhulu kumele uyenziwe masinyane. Konke bona kuyakuzwisisa le politiki, ngiyazizwisisa ukuthi umumo wezinto unjani. Kodwa-ke sikhumbule ukuthi ama-elections la ngendlela ahambe ngayo, kade kuthiwa khona ama-elections la engahamba kuhle, ahambe kuhle ngendlela ahambe kuhle ngayo, kodwa abanye ba-interpreta ngendlela umumona lowo ngendlela etiyeneyo. Siyakuvuma khonokho, kodwa-ke ile qiniso kuzasetshenzwa. Yikho kade sibona umongameli kade ephumile phandle kwelizwe, kodwa ngile qiniso ukuthi yonke into nale esiyikhulumayo asesinikeni ithuba nje uhulumende nalowo omutsha, sike simboneni ukuthi iminyanga ezimbili ezintathu zokusungula umsebenzi kuyini umsebenzi uzasukuma usiya ngathi.
Ye, nanti udaba Mnumzana Sibanda, utheni wena ngalokhu?
Kambe uyabona i-problem yabantu abafana nobaba uGawule ukuthi kabananzeleli ukuthi bephiwe 3 months akula lutho olungatshintsha khona beke baphiwa 40 years. Into ekhona kaso ukuthi MDC yaso MDC enza ukuthi Delta Beverages iyethenga imali estridini ukwenza ukuthi bethenga ama-input ezinto zabo. Aso MDC enza ukuthi fuel short elizweni. Aso MDC eyenza ukuthi khona isinkwa sikali ukushota kusukusela ngeziki ezilandelayo ezimbili. Kodwa lokho kubangelwa ukuthi uhulumende esilaye ngaso uhulumende othembekileyo akekho umuntu ongeta imali yakhe ezeyifaka ngaphakathina komkhondozi olohulumende esilaye. Ngoba luhulumende uyabona akhangela ngutengisegande, ungakhangela konke anokwenziwa yi-concord kukhesi kaThamisa. Kathesi ama-investors amaningi sesithi afona pha ngizangena le mali yami kuleli lizwe ekube le ngxabano phakathina kwami mhlawumbe lo hulumende umbe lomunye umuntu ngizathola ngaphi i-dust njengoba le koti yakhona ikhanya ingela dust ngoba ikoti engafuna ama-figures kodwa ifuna ama-facts. So konkeana-ke yikho okwenza ukuthi umkhonomi lowu ube ngendlela eyiyo yona. Ukuthi uThamisa nguyo lamakhiye sitsho ukuthi uThamisa angangena uzafaka umbuso oyayenza ukuthi bonke abalezi mali bezwe kukhululekile ukuthi bezosebenza kuleli lizwe.
Alo-ke uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF uMnumzana Believe Gawule.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Injongo yelizwe leMelika yikwehlula amalucaca awe-ISIS. Umanyano wamabutho we-Global Coalition to Defeat ISIS uzama ngamandla wonke ukuthi kugcinwe indawo ezathathelwa amalucaca la, kube lenhlalakahle endaweni eziningi, njalo lokuthi abantu babuyele emizini yabo eRaqqa elizweni leSyria. Uncedo olunikwa libutho leli lugoqela ukuphanda omaqhuphula, ukudingela abantu amanzi ahlanzekileyo, ukulungisa iintambo zikagetsi lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke. Ilizwe leMelika seliqokelele imali efika izigidi ezingamakhulu amathathu amadola, $300 million, etholakale emazweni asekela umanyano webutholeli yokunceda abantu ukuthi babuyele esimeni sabo, indawo zabo zingakathunjwa ngamalichacha kwele Syria. Kutholakale izigidi ezilikhulu zamadola, $100 million, kwele Saudi Arabia, njalo nezigidi ezingamajumi amahlanu, $50 million, kwele United Arab Emirates. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi elaMelika lalo selizanikeza umanyana lo izigidi ezingamakhulu amabili namajumi amathathu amadola, $230 million, ebilokhu isabanjwe nguhulumende esabona ukuthi ingenziwani. Unjwethu uthi ukunikeza imali le akutsho ukuthi sebeyekethisa ukulwisana lamalichacha la kwele Syria, ngoba umongameli Donald Trump wakubeka sobala ukuthi ilizwe leMelika lizasebenzelana lele Syria kuze kwehlulwe i-ISIS. Uthi ilizwe leMelika lifuna ukuthi ilizwe le-Iran lisuse ibutho lalo kwele Syria. Unwethu uthi wonke lokhu kungenzakala kungalandelwa isinqumo senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esibizwa ngokuthi i-UN Security Council Resolution 2254. Selokhu kwaqhamuka impi yomvukela kwele Syria, ilizwe leMelika selanceda uZulu ngendlela ezijiyeneyo ngokunika njalo imali efika amabhiliyoni adlula ayisitshiyangalombili, $8.6 billion. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 asisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Masekela umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le-Africa lele-China oweForum on China-Africa Cooperation. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30. Igama lami ngu-Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.